okwakathesi sithi wonke umuntu osezimbabwe kahambe ebhalile and abantu bakhalakhala ngokuthi kuhlele alihambanga kuhle nikwanga isikhathi esenileyo ukuthi bebhalise so uhulumende useluvulile uhlele ukuthi luqalise kutsha luqalisa nje kathesi ngomvulo so abantu kabahambe bonke awusikhethi ukuthi ngabe bandla lethu kumba bonke umzimbabwe uzazi ukuthi ulelungelo lokuyabhalisa ukuthi evota kahambe echecke ibizo lakhe nxa lingekho ebhalise ebone ukuthi lingenile lisinde amabizo abantu abafuna ukuzovota kuvota sorofa
kodwa khona kathesi kwenzakalani
kathesi ngisekhaya mina ngiyabhodabhoda ngisekuconstituency asikababoni labo bantu kodwa njengoba uhlelo vele liqalise ngathi nje namhla ukuthi abantu behanjiswe out kutho ukuthi kuzathatha maybe up to Monday ukuthi sihle sibabone ukuthi besebenzi kanti ananzela ukuthi isikhathi esiningi basebenzisa ama-civil service abangavele ezindaweni zolapho abasebenzela khona ngesikhathi phakathi kweviki kutho ukuthi sizakubona kahle kahle kusiya ngomvulo ngoba kathi sasikaboni muntu kodwa sizwile sile ukuthi bahambele bayafundela umsebenzi wokufundisa abanye ukuthi benzeni ngesikhathi sokuyabhalisa
ye kodwa imbiko icacile na ukuthi ukuzabhaliselwa ngaphi kuma-ward lokuthi kuzafundiselwa ngaphi abantu
hayi eqiniseni abafundisayo kufanele bebehamba abameleli ukuthi beyenze imihlangano kufanele bedinga abantu lapho kubuthene khona abantu kufanele behambe bebatshele ukuthi lapho kulezikolo ngaphi ngaphi konke okubuthene khona abantu ezitholo kufanele laba abafundisa abantu behambe bebafundise abasoze bebize imihlangano ukuthi amalanga yiwaphi lapho mekendawo yiziphi isikhathi bani ukuthi kuyabhaliswa njani I think lokhu awukafaki kuma-newspapers I think by Monday kuyabe sekucacile konke kuyabe sekuphumile kuma-newspapers lali sebe sibazisa abalandeli bethu bebonke amazimbabweni ukuthi kumi njani siyabe silokhu siba-update ukuthi kumi njani.